Abantu beZimbabwe ngesikhathi lesi baphakathi kwelitye lembokodo. Izinto kade zabanzima kusukela kubo Bond labo Barriers Check lamanye amabizo esingasawazi. Uhulumende zama ukuthi akhiphe i-economy afloat kodwa bebelapha umkhuhlane ongayisiwo. Whether uyadivalwa kumbeni uyaletha enye i-currency or kumbe uyakhipha amazero kwakusenziwa ngugono. Konke lokhu asiyo remedy sile nkinga ye-leadership ukuthi ilizwe lethu alilabukhokheli. Kugcina ku-affecta ke izisebenzi, ku-affecta nje wonke umuntu. Izisebenzi lezi esezisele ezilutshwane ziba affected kakhulu ngoba zithembele kuleyo mali kuphela. Kazihlanganisa zilamadili eziwenzayo.
Ye, siyakuzwa kakhulu Mlalazi. Msaka, ngena khonapho ngamaphishana ba.
Sizwile sonke ubaba uMthuli Ncube uphindile njalo izolo after i-parliament ukuthi egcizelele ukubana izisebenzi zikahulumende zizaphiwa enye imali ziyengezelwe phezu le ababeyiphiwe ukwenzela ukuthi uhulumende ebalungisele indaba leyi eyenzekeleyo e-devaluation. Ngoba uyakwazi uhulumende wabantu othanda abantu uyakwazi ukuthi izisebenzi zakhe zi-affectiwe kakhulu nge-devaluation. Kwatsho nje laye ubaba uMthuli Ncube ukubana ulethemba lokubana as government njengoba sebethethe i-lead yokwenza lokhu balesifiso sokubana i-private sector nayo ngabe iyalandela ikushene ama-employees. So okwakhathesi ngibona kulungile njalo kufanele.
Ye, baba Mlalazi, ukhulumile lapha ukuthi inkinga ilokhu ibukhokheli kodwa lapho yakhuluma ubaba uMsaka ukuthi hayi uhulumende uyakulungisa konke lokho.
Yibo ubukhokheli engibutshoyo ukubana siyabuswela buyadingakala. Ubukhokheli obukhokhela abantwana bomsaka bubakhonvinse ukuthi yonke into ilungile. Thina siyibona ukubana hayi kakulanto ehambayo kukomnyama bambile nje yonke into nje imile izigi leyi khona kube yinhlanhla kubana ilastile kwaze kwafika lesi sikhathi ngoba abanye bethu sasivele sapredicta ubana ngoJuni izatshazwa ngumqando. So mhlawumbe sitshazwe yisinole sesike saba khona e-South Africa kangazi. So iyo inkinga yethu enkulu kakhulu eyokuthi abantu bayamislidwa o abantu sebakhetha kubana bahlabele izingoma bepraise uhulumende ngento ezingekho nje. Uhulumende esehlulekile economy layo yonke into nje.
Mhm. Msaka, mpendle khona baba.
Lo sizi sibili ngamazwi avela kubaba uMlalazi. Ubaba uMlalazi okhuluma ngani yena uyi-citizen yaseGoli kumbe uyi-citizen yaseZambia, so citizen eZimbabwe. Yilo uhlupho esilalo eZimbabwe, silabantu abangekho proud ngelizwe labo ngokuqala. Okwesibili, silabantu abafisela ilizwe lethu ukuthi lingenzi kuhle ngaphandle ukuthi bona befisele ilizwe amathamsanqa ilizwe lisebenze kakuhle bona balifisela okubi. Asingeneni kundaba yena le eyabucurrency eZimbabwe. Okubulala icurrency yeZimbabwe ayisiwo ma-fundamentals awe-economics. Akakhathesi ama-fundamentals awe-economics wonke asefakwa in place kuyasebenzeka. I-manufacturing kuyamanufacture, i-production kuyaproducewa, i-export sizwile umongameli ethi i-receipt from export increased from 7.something billion to 8 billion this year. Wonke sikufake kuhle. Uhlupho esesilwalo khathesi njengelizwe i-mentality yamaZimbabwe, i-mentality yokubana abafuni ukuthi bebambe kuhle, bebambe ndawonye beyakhe ilizwe labo. I-devaluation ye-ZiG is as a result of speculation emaZimbabweni. Umuntu eyavuka engela la ZiG 100 ZiG ku-akhawunti kodwa efaka kugroup ukuthi i-rate sengiyifake siku-42. Wonke umuntu sixhasa ukulandela khonokho ukuthi kubhaliwe kumagroup ukuthi siku-42 ku-WhatsApp sokuthi uthi mina sengifuna u-42. Ilizwe liyakhwa njalo na? Ilizwe liyakhwa njalo? Sidivaluela izigi zodwa. Kumele sibe le-discipline silandele i-market forces ukuthi determine i-rate. Ayikho ukuthi silandele ama-politician afuna ukuthi ilizwe libe nobunzima abantu bedubeke.
Yes, yazi kakhulu Msaka. Umphendulo kolapho ngomphishane uhluvale Mlalazi.
Ngokusalala kwenhlanhla uMsaka kakavula amehlo ukuba nabone okwenzakalayo. bacabanga ukuthi thina amaZimbabweans ilizwe lakithi asilithandi. Umongameli wakho uphosisile ngamafigures akutshela wona yena lawa amabhiliyoni. I-largest inflow yemali engena elizweni kathesi yimali esuka kulabo bantu othi kabathandi ilizwe labo.